Amabandla atshiyeneyo asekhankasa ngamandla okwamanje ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Ibandla leZANU-PF le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa athi adinga usekelo emaphandleni lemadolobheni lapho kukhangelelwe ukuba iZimbabwe Electoral Commission izaphuma ijumo kusukela mhlaka 12 Mbimbitho ibhalisa abazavota kukhetho oluzayo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Ostalo Siziba uthi kuqakathekile ukuba abantu bebhalisele ukuvota.
Namhlanje ke besisabalele ilizwe lonke ke ukubana silungisekele udaba ke lo mkhankaso wethu ilizwe lonke jikelele ikakhulu emaphandleni sikhulumisa labantu lokuhambisa ke amaflyer yakwazi ukuthi ke siprinte amaflyer more than 1 million okufanele qalise ukuhamba ke ebantwini ukubana bebambe ke imessage yethu yenguquko yokubana ke i-TPC imelani njalo ke singangena kuhulumende ikuphi ke esifuna ke ukulungisa. Ngiyakwazi ukubana ke mhlaka 12 kufika mhlaka 21 kuqalisa iblitz lapho esithagete khona ukurejista abantu abaningi eZimbabwe kakhulu ontanga ukubana ke wonke umuntu ke lapha khona kabe ke ethathe ke isinqumo sokubana ke urejistile ubhalisile ke ukuvota ngenxa yokubana iZimbabwe Electoral Commission izabe ihamba ke umhlaba wonke jikelele iZimbabwe yonke jikelele berejistisa abantu beseduze ke lezindaweni zenu balaleli Zimbabwe enhle yiyo indaba ke sifokasa ngayo sisemkhankasweni abantu ke sikhangele ukubana berejiste ukuvota yiyo injongo yethu le program yethu ke okwamaviki ke amathathu azayo.
Ibandla lezaphu lalo lilungiselela ukhetho oluzayo. Umnumzana Mshongelwa Ndlovu isikhumeli sebandla leli uthi sebedinga abazancintisa kukhetho oluzakwenziwa lonyaka.
Thina njengezaphu siyaqhubeka ngomkhankaso kuzo zonke indawo. Iprogram yethu esiyiphethe khathesi yikuxoxisana labantu lozulu ukuthi basikhombise indlela labameli ababafisa ukuthi babamele kuwonke amadale elelocal government ephalamende lakusenate. Sicabanga ukuthi sizaqeda lo msebenzi enyangeni ezayo ukuthi sibekwazi ukuthi ngobani abangasimela. Ye siyahlangana lakho kodwa ubunzima ngoba ibandla leZANU-PF alifuni ukuncintiswa. Abantu bayahlukunyezwa sihlangana nakho emaphandleni kakhulu. Into enkulu ekumele abantu beyazi ukuthi sesidiscove amajaha wethu awe-security le-intelligence sedisove ukuthi iningi labantu abasema-police station khathesi sebengabantu abangama-party functionary. Abantu abangasomaphoyisa iZANU-PF sithatha abantu nje bathatha kuma structures wabo kuma branch wabo befakwa ema police stations throughout the country ukuthi behlukumeza abantu. Siyacela uZulu ananzelele lokho njalo abekwazi ukuthi amaphoyisa ethu abantu abaprofessional kakhulu kazi laba benza into ezingayisizo akusiwo amaphoyisa ethu ngabantu abathathwa kuma structures befakwe banikwa ama-uniform amaphoyisa ukuthi bezenze amaphoyisa.
Umnumzana Mqondisi Moyo okhokhela ibandla leMthokazi Republic Party uthi bakhankasa nzima.
Kathesi nje njengoba sikhuluma last week ama-youth ethu bekumele ukuthi ngabe ngomgqibelo nalo esidlule kiwo mhla ka-4 abesegwanda laphana bebamba uhlelo lwabatsha. Baqeda iviki yonke amapholisa egijimisa ama-youth lalabade bengabaqoqi bethi yenzani lokhu liyenze sokuze siliklie. Kwathi nge-last minute nge-Friday babatshela ukuthi hayi umhlangano wabangeke bawugiye. So ke akukho free ukukhampeyina kathi eseZimbabwe ngoba iZANU-PF ikhampeyina yodwa isebenzisa amapholisa ukuthi ingagiyi amabandla anjengelethwe leMthokazi Republic Party.
Uthi sokulesikhathi bethwaliswe nzima ngamapholisa.
There is only one political party eku-top gear yama-so-called elections iZANU-PF. Amanye ama-political parties anjengawethu awakhampeyini kalula ngoba izikhathi eziningi masi-aplayela ama-clearance emapholiseni lapho ukuthi sibambe imihlangano ngaba sikliye. Ngizanika isibonelo kulo mhlangano esawubamba mhlaka-24 September last year e-Cross Zengenkaya. Amapholisa ayeyalila ukuklia bathi abala main power sawenza ngenkani. Kuthe the following day kumele sibe sesimbo futhi eNkayi South. Bathumela i-riot anti-riot trucks kugcwela amapholisa from Bulawayo abanye basuke eKhwekhwe leGweru besiyachitha umhlangano wethu. the very same police ababethe abala main power yokuzokhangela umhlangano wethu, but ngalelo langa bayenelisa ukuthi bakhiphe ama-truck agijime aze abuye lapha. Konke lokhu kuyabonisa ukuthi amanye ama-opposition political parties akho free ukuthi akhampeni.
Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU PF uthi ibandla lakhe selidinga abazalimela.
Candidate esilayo thina as a party yinye kuphela ngu-president osekhona, u-president we-party onguye wakhethwa yi-Congress. Hayi. Okunye abanye laba bazakhethwa ngabantu bazakhethela khona ngale kuso kuma primary elections ukuze sikhethe abantu abayibo baza ngena ekhethweni general election. Usokuqalile sibili khonoko kwenzakala ukuthi abantu babelo kube khulukhuluma kodwa hayi kuyakhanya ukuthi umsebenzi uyahamba lalawo abanye labo abafuna ukukhethwa bese ngama candidates lawo sebeqalisele imisebenzi yabo lalawo abakhona bevele bekhona bebambele izo zikhundla labo ba babizi la walungisa izigamba zabo walungisa lapha lalapha. So ngokunjalo kodwa kulokuthula, ukuthula kukhona sibili kakhulu. Angithandabuzi ngakho lokho, ukuthula kukhona okutshengisa ukuthi nxa kungaqhubeka kunje sikhangelele ukuthi ukhetho lwethu olulandelayo lolu lube lokuthula. Angikahlangani lohlupho sibili lukhona. Hayi, akuselakali ukuthi abantu nxa besenza ukhetho kuthi abanye bamabandla bethi hey lapha kunje laphana kunje kulokucebelana konokwana kunjana, kodwa hayi, isikhathi esinjengalesi eZimbabwe sizake sibe khona silokuthula kunjengalokho, kulokuthula sibili okuhle kakhulu okokuthi sikhangele ukuthi ukhetho luzahamba kuhle njalo.
Kukhangelelwe ukuthi amabandla amaningi azancintisa kukhetho oluzayo.